Ngakula kilindini ke lasikhotha umhlanje namhlanje sokusobala ukuthi amajaji eZimbabwe nabantu abasetshenziswa iZANU-PF ba-compromised ba-captured. Nangomunye ujaji sephuma eyangisa i-profession yamagqweta e-judiciary ukuthi i-voters roll ayifanelanga ukuthi iphiwe uZulu ngoba i-security threat. Kambe ojaji abanjalo bangena njani into yokuqala abangaziyo ukuthi ama-election afezwa yini voters roll elamabizo ajulileyo amabizo aqotho. Njalo uma sidinga u-presidential candidate mbe ngu-councillor mbe ngu-MP siqala senza i-nomination sifaka abantu nominate ngabantu abaku-voters roll. Uzakwazi njani lo ukuthi umuntu ukhona ku-voters roll uma wena uyincitshwa? Asikwazi ukuthi bahloseni. Yikho ke thina besisisi esihlungamelwa ngobaba u-advocate Jamisa sithi konke lokhu kuzaphela, njalo kuyinhlamba ku-legal fraternity laku-international regional bloc ukuthi bafihla i-voters roll njengemfumba.
Manje njengebandla ungasitshela ukuthi lina lithini ngalokho? Kuyini elibona kusenzakala?
Sokutshengisa mhlophe ukuthi ama-election azaba khona akasoze abe free and fair, kodwa asifuni ukudanisa abantu. Sizahamba sikhankasa siyavota ngoba vele kathesi siwinile. We are celebrating in advance our victory. Lokho kuthi sesivele sesijabula, siyakhetha, siyathaba, siyagida, siyabhikisha sithi sesinqobile. Sokusele nje ukuthi sicedise ngalokho mahlabe Zulu, asibambeni elikantulo ukuthi laba bantu bayesaba ukudliwa ngamabandla abantu kakhulu ele-CCC. Asivunyele ukukhankasa, asivunyele ukukhuluma lezihlobo zethu. Khathesi sesincitshwa i-voters roll. I-voters roll phela yibhayibhili yama-election. Ngalokho ke sibona kungani singaze si-aphile ku-Supreme Court kumbe ku-Constitutional Court, akuncedi sedisikhathi le mali yokureyiza ama-hopes abantu. Thina singenini ebantwini sihambe sibatshela one by one. Abantu vele sebebonile ukuthi ibandla elizondwa izanu lezeki yi-CCC. Ngalokho bakhala lathi asigcwaliseni ukuyarejesta, asigcwaliseni ukukhankasa kwenzela ukuthi sinqobe noma kusinda kunjiyana.